amagetsi kusuke na last week kungani kule improvement ahambi the way abehamba khona ensukwini ezedlulileyo. Engahambe ekuseni athenduka kuhle ngo-2 from Friday last week I can say ukuthi hayi sibone improvement, kodwana sesabe ukuphangisa ukuthaba because asikwazi ukuthi kuyadala isikhathi esinganani kunje. So but khulekela ukuthi at least i-holiday siyikhole sesinawo amagesi.